sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye. Kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa, sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nenkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapolisa ahambe ithabantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikho ukuthi ingxenye yilabana ababe kuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedalela ephalamende lamhla lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele-MDC, ele-Coalition of Democrats, lele-People's Democratic Party, amanye nenkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentathe lezindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunyela amacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala abantu bebe lempilo engcono okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye. Kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa, sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambi Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu ukuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga. Yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo singabe sikhangele okwayizulu. Kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi seGugurawundi. Sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hatshi sesikubone namuhla. Into esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela kuphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke. Ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. Umakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le baza khulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingeje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community. Sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo. Njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye. Kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sevezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kulemizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba, obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula, ikakhulu nxa kule mbiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okunengi okwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evele kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kunjeizinto ziyenzakala kule-evidensi kulama-pics, but bayabeswa la kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi yi-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe etha abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke ephendule umbuzo, kodwa uphendule wokwala esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigatha, siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigatwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana kati bazathi bazeinvestigatha nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi yezika-2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini MDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo, ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge ukuthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho, ubona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wePhalamende injani, ungahamba genesiyo party yasomqojiwa abantu babesesaba khonokho, yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi Nomathemba Ndlovu, umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ePhalamende u-Deputy Chief Whip, sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhwi kweleBotswana umnumzana Bhekimpilo Weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathu yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxelo Weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhwi phandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise siphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisa nto abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bethengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa ama-socks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathe sesikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owayelo muzi, wayela nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyela ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthiwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi konke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalele ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu, azitholele i-passport yakhe ahambe lapho afuna ukuhamba khona. So izinto omele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumeni umhlangano wokugcina womnyaka ophelile, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka 2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya 9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela kunkulumo azenze losaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legranate kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelePhilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe inengi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo Lozulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kandi weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngike ngeza khona lastiki ma kuqala kubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi bayebhotela, kodwa imi ngiyakwazakala bezengabe South Africa. Wayekhulume nesasika la ukube ekhulumini wathi uzozama ukuthi isiphatha amandla ezaphezulu ziyofika ebhoda ziyobona ukuthi kulamalungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushengisa ukuthi kulabantu abaningi selasebezile ngabe South Africa badinga indawo ukuchacha ngoba kukhanya ngathi momomobe ekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphi.
Bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha lesa, kodwa iningi yalaba abantu abazile amandla angazweni leyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yibababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidlulele. Zeli usokuzothi ma futhi abakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangingabrakha izinto kazimangakuhle umnotho wesafrika lawo bawumanga kahle loba nje imizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki udlakelo lubekhona, bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo, sikhangela intengo yezinto, indlela esezidula ngayo, lokungatholakali kwezinto, lokungatholani umsebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha abanye ngoba abanye abaningi akhona abenelise ukuya ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo bebengabantu abasebenzayo. So besiyakubona ukuthi umumo unjani, bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlula isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlula ngesikhathi lesisuka ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi labo abanye ede bephekeyo umsebenzi nalabo abade besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoko? Kunjani kathe?
Hayi kunjalo sokuthiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni ungawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla enjala ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethi uzokunikela abantu kodwa la abantu bazabenikela ebhoda ngabantu uzobakunotuleze ngayo bazozama indlela zokuthi wabagcine khonani then laba abazodlula phambili besiza kubo-South Africa besiza kubo-Pretoria nabo-Joburg endawo ezinjalezo uzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sidokteni ningoba u-10 rand into yikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani kuye abantu abanye abambala embaziyo khona manje abavalelwe ababanjwe ngo-January abasehambile abasemakhotha abalindeukuthi amacala abathonisiswe banika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogotshiwe kwezinyanga ezisikasasa kunzima endleleni amaphoyisa achiyana amanye azisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay njulani abanye bathi ayivunyelwa sizolitela imvuva abanye bathi okay tolivalela. So sokusiya ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. intathezi indaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngoceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo o-annual general meeting ekupheleni kwenyanga nhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo Andrew Tapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba bayabe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasikwenza iligue yethu ibe le bizo, labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sabe seziziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sisesibangeni esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo yemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye laseMathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye leyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu leToronto u-Emanxumalo uthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa lazo zihle zakhuphuka, okungenziyo okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule mibiko ethi iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa ukuba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleBhoso 90 lalo kubikwa lingatshabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendlela leko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye abhadala inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selihlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Kumalo kacheni.
Ye, kacheni unjani?
Ngi-right, ngiyalinjani.
Ngiyaphila kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Zimbabwe sakhawula la.
Ye, akutsho kazeni tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokutshoko umbutho wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, bakhangela i-side yabo, vele thina ngabo basitshela abuse, iyimithendisi yakhona sayiboni vele. I-democracy lethu iyazi ukuthi abadala bayizindlela vele aziyiboni la. So kungoba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthiwa yikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana amasosha amaphoyisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi kutshayelwane. Abanye empuphuma bangene badobha idobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impuphu utshaywa kuphela. So kungakwazi ukuthi athi uphilelani ukuthi ungakhungula nje endlini utshaywe. Ngakwazi ukuthi wonini. Uyareporta kubani?
So abantu bathini lakhonoko? So abasareporti loku reporti?
Uyareporta kubani? Nje abantu akhona zabezolitshala bezivale ngezikhava emehlweni. Uyareporta ukuthi ubone bani umuntu okhona ungambonani face yakhe. Kuphela ngaphakathi nje ngoba kungela power yokuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithi kathi nawo hayi indaba ngisafa ngalindlela.
Pho manje kwenziwani nxa kunje mntakaba?
Asakwazi sisakala ukukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe. Ngoba la mawatha akhona sathi avuke engasebenzi, inithi lishate edawoni. Asakwazi sisahlale ukuthi yo kumele ukuthi kwenzeke ubuwangukona. Sebeyalinde size ngabo-ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale u-control.
Uthi nithathe osecingweni ngizwe ukuthi silobani. Ye mama, kunjani?
Ngiyaphila, dubele njani?
Siyaphila kakhulu, ngusikhathele. Manyathi.
Hayi, mina indaba yeZimbabwe le idubinjisa ubuhlungu ngoba lawo masotsha lamapholisa angikhona ayi wahlukuluza abantu. Yilo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali, ngisho lokho kubizwa kuthiwa i-bribe. Ngendlela yokuthi bayalapha. So angikwazi ukuthi hayi bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right ini ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi belungise balungisela bona musabalungiseli sukuthi abantu nxa besenza ulutho bayenzenzela bona bodwa bayenzela wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi siyabe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebechawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo but abantu ukufa kwabo bafele sonke nxa ilizwe leZimbabwe lilungalilungela wonke umuntu. Wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe kalilungela abantu abaseZimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabekho la bantu ababothiweyo ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele amabhela ukuthi baphume ngoba kade belwela sonke kade bengaziveli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo bacakile bayazihluphekela siphila labo nsuku zonke bayazikhawulela futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho
pho manje kuyalungiswa njani khonokho Ntombenda
namba ngathi sengaphandle kwelizwe nxa singabambana ukuthi sitshengisele ukuthi into leyanenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa kasiyithandi thina sile power ngoba singaphandle singancedisa abaphakathi nangemali singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikiwo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe sathi ilizwe lingavuka litshintshile thina siyavuka si-enjoya abayizilima babi besebengasakwanisi abafileyo babe befele yabona.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tokino ama-embassy xa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo sitshengisele ukuthi asithandi intezakala eZimbabwe ukuthi ukuthi singeke sikwanise yini.
Kodwa ke sizwile i-ANC sithi okuhlupha ngama-sanctions izijezo zenodo.
Hayi sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa why kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions ingakhulumi ngabantu ababuleweyo.
Ngizokuthoka isilo baba ecingwani
ngikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uChina abantu kule nto nje question ebengifisanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapolisa abayiba abasebenza eZimbabwe are very families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it makes me feel are you pain leyo ngoba into yakhona izwisa ubuhlungu ukuthi how can they do this to abafowabo uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu as individual nethi ama-government officials akuboni into engimangalisa ukuthi why uhleli kushaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye ngizokuthatha silo baba-ke uRichard Ncube ecingwane.
Iproblem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe laba abantu be-opposition they are too biased kabakhangeli abantu general public bakhangela bona ngokwabo kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa eparlamente epasiswa eparlamente ibhizi ngale eparlamente kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalele eParliament namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.